Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 10 kuNcwabakazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwangu obukhona bakutshuda bala mota.
Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapolisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yelaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla leZANU PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatholi imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapolisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutywa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto eziqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezali iyaphuma kuphela iqonda emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni sithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwangu obukhona bakutshuda bala mota. Imota zakhona basangathi nxa umsebenzi uphelile. Urhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidlisa ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi linamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalinamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetshwa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele imali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali, kodwa asinge sihlawula mali elizwe likhona ikuphela nje isikhathi esibagijigiji babe baphithekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto, futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela nxa sikhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasuze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa kurhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures eZANU PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi utshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bayakutsho ukuthi abanamota, kuthi imota ziyabe zigcwele zithengwa uhulumende. Kutho ukuthi nxa vele umsebenzi usupholile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures eZANU PF emakhaya ezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions oqoka le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla le-ZANU PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumende.
amapolisa ungakhangela vele i-department yaleyana ugatshwa amapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mbona ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abe isizwe sithola isevisi eqondelele amapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulele umuntu, amapolisa angahambe eboleka izimota esiyafika lapho ayafikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ihambe ihlupheka ihambe icela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zokulesa? I-budget pele
yaseGibbs ungakhangela Gibbs i-budget yakhona ikhona nti minisiye home affairs le budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs ukuthi njengoba ngisitsho yinti mina amapolisa abe vele angana ayasilela, mina yakuthabela Gibbs khona ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hhayi okwesadeka, okwesadeka hhayi ambona ukuthi amapolisa lokwalokuthi kulungiswe lesadeka. Hhayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube nemota zelezo ezigwanileyo ukwenzela ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuto kuthengisela Gibbs ofuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abeke bekwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangu dlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna khangela sikhangelele e-Britain kunjani. Khangela kathi osabantu bezenzani betshisa i-property bethilapho kwakade selikutsho Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezani. Kumele amapolisa athi rise to the occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Bhilivi Gawule lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uzulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe uhulumende uthethe lesi sinqumo ngoba kunabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe eKwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
Ngithe ngifika lapha ngizwe kuthiwa inkomo bezithengiswa nge-$80 abathengayo bethithi engekela ukungikhonsela ngijabuya sengiyithenga nge-$50. Uhulumende esemise ukuthengiswa kwenkomo emakhaya, zonke inkomo sekumele zithengisele ema-ward center. Kuza kuba lamalanga okuzathengiswa khona lezi nkomo ukuze lithole imali ephezulu.
Lanxa uhulumende esithi wenza lokhu ukuzavikela abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lo msakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwe ngurhulumende. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le nduba ezijiyeneyo.
Omunye nomunye uzosokhula. Mara mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele kumele ziyaqoqwa abanye phela ngabakubona. Njalo yena umuntu ngase kumele aqale akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sokuthiwa ziye endaweni, endawo ibenzela ukuthi athi iteksi. Sebeteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloke sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Akuthi ngoba sithengisele induku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga intengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Khumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngapho kwamanzi uhulumende uyavuselela amadamu agcwele udaka athi kuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo zantando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho ukugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangalowo mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni badise kufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wakho wembula.
Gukama,
lamlela.
So, kuluke Albert Ncube kula ngapho ke eMajawundeni eGwanda esabelweni seNatural South. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose ikhulu 90 ababhonjwe ngele-Israel namuhla bafela esikolo eGaza. Owamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sesiyasondela almost 3 months lapho amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abengekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anaway ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 PM, well after 10 PM. Kulamanye ama-cases lapho ahamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithola nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula, lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1, and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo, okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Cina uthola ezakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana nama-organizations anjengabo-ZESA ukuthi at least kube le-improvement eku-providing i-service enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe engekho basinike ishetsho esizayisaculata kuma-residents.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondana ukuthi ngapha kulamanzi, ngapha kulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even nangu mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare Bulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park lapha izakhamizi ezindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifinyeli azifiki amanzi and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi and benatha amanzi esisahlanzekileyo avela kukhanso.
Lo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga nangoko kwethulela Mhlanga uNtukamele Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu duvo, lilandelwa iGweru Urban, Vishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni luvangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, uMnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-chethi lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba nje leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopo labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngakhe. Ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula izihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakhi indlu yakhe before eqede ukuyisevisa futhi. Abanye bayarenti njalo ingaphelelanga. Ingaphelanga injalo sokabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu bocele sebesiye egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinisa isandla ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
Esesike sakwenza thina as i-Progressive Residents Association We have tried to engage the city council here, the municipality here, in the issue of our system. I'm sure Umeya Wetomucha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanti yethu endala le nja zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesse khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then the manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu labo abakhonzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply abathole indawo zokukhonzela ezi-right abazafaka khona endaweni ezi-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho sabela limkhuhlane ekhona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazitrazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo. Siyabonga kakhulu uNtungamili Nkomo, ungathumela kusasa utshahalo kwethu. Wezemidlalo abakatholi imendulo abamelele Zimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics eqhubekela phambili kule France. UThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau nobabeke phansi emdlalweni wokugijima we-200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Traditional basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa fana la veva supporta ngoba nxa siya kujene uyayo ka LA 2028 leshi ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma Olympics ya first Olympics befika ku final and then omunye afike ku number 6 still for short in a 3 ukuthi athole medal. Hayi, ngokubona kwethu sibini siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi mina benze kahle and ngathi bona basezesakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabe iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amaresults akhe labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions abe nzima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ikoloko okuphumileyo amalanga ama-tshwana adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe wabuya ama-swimmers begave their best besenza ama-best na best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi babesikhalazo ebebonga sibili bethi babona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebesekela njalo bebebonga ukuthi because siya phambili bonke babona ukuthi bazabe ku-prolea ku-LA 2028 because siyabe sikukhangela.
Yes, ngathi kusasa kulani kumi njalo kusasa
kule women's marathon Sido Rutendo Nyahora oyagijima representing Zimbabwe ku-marathon. So yeah, ukhangelele la ukuthi uthuza uzanika konke alakho and ikwe siyabe sisamsekela. So siyambona kusasa ngo-8 o'clock ngeZimbabwean time. So same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So you can be sebe siyambona kusasa ekuseni sibona ukuthi uzasiphakulela, but yes, ubethembisa namhla ukuthi uzanika konke lakho, and siyakwazi lathi siyamthemba ngalokho akupromisileyo.
Lo nguThabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee obexoxa le Studio 7 eseParis kwele France. Uhlelo abaculi bethu livikizwamba lomculi kamasikandi wezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lomculi udabuka esikho Sibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nawe xoxa lo Ntukameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabonga eStudio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano gospel. Ngithatha abantu ethaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe.
Nobubulo naye wena sono umntwana lo naye wena sono wonke laba nabo bale sono nakuba yezani sono ile sono awunami ile sono ile sono awunami ile sono ile sono awunami ile sono nami ile zani sono wonke laba nabo bale sono labaphuza umpesu nabo bale sono
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele, ngoba kumadlela khona neZimbabwe labo Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwamthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isapoti kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba yebo sebenzele.
Kuloke ichakala kosibula kulangale ke jawunda eGwanda ngathina lokusasa singakwethiwa lesi sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Badlamalahle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimodwa zamapholisa nguhulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imitshina namhlanje uNtukameli Nkomo losayida umanjinela wethu olibalisa ke njabulo ngumthembo sithembayo okips dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.